So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Bana kwezekuseni mthwakazi ngolwesi nemhlaka 19 kunqabakazi 2021 igama nguntungameli Nkomo nansi ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanhlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba kumele axolise phezu kwamazwi yakhe awukuthi abalwa impi yenkululeko abasoze bavumele umnumzana Nelson Chamisa engena embusweni lanxa engaze enqobe kukhetho. AbeZimbabwe abalencwadi zama special permits ezokusebenza lokuhlala kwele South Africa bathi baphatheke kabi ngoba lezi ncwadi seziphelelwa isikhathi, kodwa uhulumende walelo lizwe elokhe engakatsho ukuthi uzazivuselela na. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanhlanu 25 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amane 452 belomkhuhlane lo. Asebebulewe yi-coronavirus kuleli sebesehlula inkulungwane ezine 4,181. Asebefunyenwe belayo sebesehlula inkulungwane ezilikhulu 121,498. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamatshumi phose amahlanu 47,809. Abahlatshwe esibili bona bedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 43,572. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili 2,193,346. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bedlula isigidi esilenkulungwane ezingamakhulu amathathu 1,348,374. Ibandla leMDC Alliance lithi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba kumele axolise phezu kwamazwi yakhe awukuthi abalwa impi yenkululeko abasoze bafa bavumela umnumzana Nelson Chamisa engena embusweni lanxa engaze enqobe kukhetho. Umnumzana Charamba wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva kokhetho lweZambia lapho umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema anqobe khona umongameli Edgar Lungu. Iningi liwasolile kakhulu amazwi kaCharamba. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Lokho sibona ngani kunxele njalo akuvumelani le international relations le free and fair elections ezingenziwa eZimbabwe. Uzama ukuthusela abantu kwenzela ukuthi abantu banqaphe babe le apathy bathi vele abasoze bavote. Yikho ke lokhu sifuna ukutshela amahlabe ezulu ukuthi akulunganga ugolomba inyoka esemlindini kuzagcina sokusiba le civic unrest eZimbabwe. Abantu bahlupheke ngenxa yokukhuluma okubo kwenziwa ngumuntu omdala. Siyacela sivumelana njalo labantu bonke beZimbabwe ukuthi statement sakhe leso kabuye ezexolisa njengokukhuluma kwakhe kwenzela ukuthi iZimbabwe izinze. Sibona ngani sokulesikhathi esiningi uCharamba ethethisa esenza okufunayo thange lapha uthi uHH president elect weZambia lo Chamisa president Chamisa ngabathengisi sathi sikubonile namhla sephinda futhi sibona ngani uyazikhulumela mbe uyathunywa nguPresident weZanu PF uMnangagwa labanye bakhe
kukhona yini elizakwenza ngalolu daba.
Iqiniso ikuthi iMDC libandla labantu njalo kayisoze ithathe amanyathelo bengavelange ebantwini. Sizangena ebantwini sicubungule siye ku civic society siye kubomama labontanga labantu bonke jikelele. I-answer izaba khona kodwa abantu bazondile bazasitshela ukuthi senzeni ngoba sifana nale nyanda yenkuni asisoze senze sisodwa ngoba khathesi sigcigcwiza sisithi CCC Citizen Convergence for Change. Lokho kutsho ukuthi abantu yibo abafanele ukuthi khathesi bazimele ngoba iMDC seyalima yathintitha yahlakula sokusalela abantu bavune mntana inkosi.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance owalwa impi yenkululeko njalo elilunga leZanu PF. Umnumzana Christopher Mutswangwa utshelele umsakazo ukuthi ibandla lakhe liyasihlonipha isisekelo sombuso sona esithi onqotshwe kukhetho kumele adedele umanqoba. Kusenjalo umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi ukunqoba komkhokheli webandla eliphikisayo kweleZambia umnumzana Hakainde Hichilema kukhetho lukamongameli kumengezelele idlabuzane lokuthi enze okufanayo kukhetho luka-2023. Uthi njalo uzasebenza nzima ukuze athole amavoti ayizigidi eziyisithupha 6 million njengalokho okwahlelwa libandla lakhe. UChamisa uthi uzakhankasa kabanzi ehuge abantu emaphandleni kanye lasemadolobheni ukuthi bamvotele ngobunengi ukuze enqobe elungise umnotho welizwe kanye lezombusazwe ezingahanjiswa kuhle. Lokhu kuvezwe isikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Spanda kungxoxo ayenzelo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Khonokho ngibona ngani kuyinto enhle kakhulu ezasiza lokho kwenzakala kwele Zambia ukuthi liyabona ukuthi kulolu khetho abantu abaphumileyo babe baningi ukwedlula ukhetho oludlulileyo kwele Zambia. Kule sifiso esikhulu kakhulu ukuthi kwele Zimbabwe kube khona amavoti akaPresident Nelson Chamisa afika 6 million ngo-2023. Ngalolo hlobo kufanele abantu abangu 6 million abavotela uyinguquko kwele Zimbabwe bazimisele ukuthi ayirejista babhalise isikhathi sesekhona belungiselela ukuyavota ngo-2023. Lolu khuthazo luqakathekileyo njalo sikhangelela ukuthi luzaletha inguquko enhle kakhulu kuzwe lethu elihle kangaka njengeZimbabwe eselibhidlizwe ngendlela embi kakhulu ngumbuso lowu okhona kwelamanje.
Abanye bathi abamboni ekhankasa umnumzana Nelson Chamisa ekhankasela ukhetho oluzayo kumbe ekhuthaza abantu ukuthi bayibhalisela ukuvota. Uzalithola njani inani elifika ku-6 million?
Okuqakathekileyo ukuthi sazi ukuthi uPresident Chamisa ngumuntu womthetho njalo uyakuqakathekisa ukuthi abantu banga ngumkhuhlane khona okwamanje, kodwa siyazi ukuthi njengoba libona ukuthi eZambia kwenzakala ukhetho bangezelela inani labantu abavotayo ngamanumber ayisibila 1 million, kutshengisa ukuthi abantu lapha bakhona zikhona indlela ezishiyana lokwenza marali ezishiyene lokwenza marali ezingabamema njalo zibakhuthaza ukuthi bangene ekhethweni. Inkalakatha yodubo esikulo kwele Zimbabwe itshengisa ukuthi vele omunye umkhankaso omkhulu kapresident Chamisa umnangagwa ngoba angalele siyaphambili siyehluleka abantu bazakubona lokhu kulithuba lokuthi bantshintshe indlela abasebenza ngayo ikakhulu ekungazami ukuyavota ngesikhathi sokhetho.
Inani lele ele 6 million lifike njani kulo? Ngobani labo? Njalo bayenelisa yini ukubhalisela ukuvota njengoba sizwa abanye bekhala ngokuthi akula zithupha?
Amanani lawo abalwe kahle kahle kukhangelwa izigaba lezigaba, yikho umkhankaso khona kathi singokuthi abantu babhalise ukuyavota.
Uthe umnumzana Chamisa akafuni kube le mbuthano engamemethekisa i-COVID-19. Zikhona yini ezinye inhlelo aziqhuba kwezinye indawo njengekulenjini ukuthi akhulumisane labalandeli bakhe kumbela labo abangamaziyo abafuna ukwazi ngaye?
President Chamisa sikhuluma manje utholakala ngendlela ezishiyeneyo eziningi esebula njini lezi ngekho ebula njini. Uyakhulumisana labantu, siyakhulumisana labantu ngendlela ezithatha amaqhinga ukuthi abantu bangabanjwa ngumkhuhlane.
Udokotela Nkululeko Spanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. AbeZimbabwe abalencwadi zama special exemption permits ezibavumela ukuhlala lokusebenza kwele South Africa ngokusemthethweni bathi baphatheke kabi ngoba lezi ncwadi sezizaphelelwa isikhathi, kodwa uhulumende walelo lizwe elokhe engatsho ukuthi uzazivuselela na. Uhulumende lo wandise ukuqala ukubhalisa labo abafuna ukwengeza isikhathi salezincwadi ngenyanga ezayo phambilini kokuphelelwa isikhathi kwazo ngompalakazi. Iningi lalabo abalamaphemisi laba khala njalo ngokuthi amapasipoti abo lawo asephelelwa isikhathi sokusebenza. Bathi udubo olukhona ngolokuthi ukuvuselela amapasipoti la kunzima ngoba kuqala ngokubhalisa ebulenjini be-intanethi umuntu abesebizwa esigodlweni someli weZimbabwe lapho aphiwa khona amafomu amele awagcwalise. Abanye bakhala njalo ngokuthi imali engena kumadola angamakhulu amathathu lamachumi amahlano $350 ebhadalwayo nxa umuntu efuna ipasipoti ephuma ngesiphangiphangi iphezulu kakhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ezim imbokoto unkosazana Victress Mathuthu.
Ngikhuluma nje abantu abaningi amapassport abo asephelwe yisikhathi ngoba a-expire ngo-2020-2021. Njengoba ama-passport ephelwe isikhathi abantu belinda amaphemithi sokuyisisimo esibi kakhulu esinzima. Ngaphezu kwalokho abantu ukuthi baze benelise ukuthi bathole ama-passport amatsha, hayi kuyinto enzima ngoba singakabali ukubiza kokuthi uthole i-passport yaseZimbabwe. Sibala nje indlela nje ekwenzeka ngakhona khonapho ukuthi abantu nxa befuna ukuthola amafomu lawo ukuthi bawafile eZimbabwe consulate ukuze bawathumele eZimbabwe bayethola ama-passport. Ukuthi uziwe fika khona e-consulate, hayi umshikashika. Kusamele ukuthi uqale uye ku-website uyebhukha, ubhukhe ilanga lapho ozoya khona e-consulate. Lakho ukubhukha khona akusinto elula nje ukuthi uzaphonga ufika ku-website ukuthi hayi mina ngifuna ukuhamba ngomvulo. Yinto enzima okokuthi kusamele ukuthi uqale ubone ukuthi ilanga labo abalivulileyo lapho umuntu ongaya khona e-consulate kunini.
Njengoba abantu abaningi bekhala ngendaba yokusilela kwemali, yona i-passport yeZimbabwe idula kangaka ikakhulu nxa umuntu efuna ukuyithatha ngesiphangiphangi. Abantu bathini ngendaba nale yemali ye-passport?
Intengo ye-passport yaseZimbabwe iphezulu kakhulu. Iphezulu kakhulu. Abantu bayehluleka ukuthatha ama-passport ngoba ukuthi uzoyithatha i-passport yaseZimbabwe ongalezi nsuku kuthiwa kuthathwa le othiwa yi-emergency kuphela ebiza u-$318. eyimali izizalwane zeZimbabwe ezisebenza la eSouth Africa eziningi ezingayiholiyo ngenyanga. So ma kwethwa ipassport isidula ize idlule umholo wakho wenyanga, uzayithatha ngani?
Lona udaba loma passport awe Zimbabwe asephela umsebenzi. Ludaba oluhlupha kanganani?
Mina njengokuthi sengihlale phansi ngabona ukuthi kunzima kungakanani ukuthi abantu babhukhe ukuya thola amafomu eZimbabwe Consulate eSkate. Ngibone kungcono ukuthi labo abehlulekayo sizame ukuthi sisizane mina labo. Akukho lula ukuthi uze ungene kuwebsite uye booker islot ukuthi uye consulate. Kufuneka ukuthi ube lamadatha. Akuyinto abanye abantu ongathola ukuthi umuntu kasebenzi lokuthathela amadatha kunzima. Ngakho kungakho ngidlale phansi ngacabanga ukuthi abantu bayahlupheka. Mina ngiyoba ngile access ku-internet ku-Wi-Fi. Ngingakhona ukuthi ngizame ukuthi ngisize labo abangayenelisiyo. Bakhona futhi abanye abangabe belayo i-data kodwa kube nzima ukuthi bawenelise ukuzibhukhela ngoba akusikho ukuthi kuyinto elula. Akululanga. Kufuna umuntu ongathi usekujwayele. Yikho nje mina ngithi ngiyimi ngicela ukuthi umuntu ofuna usizo angesabi ukuthi aze kimi ukuthi hayi ngimsize ukuthi abhukhe ayothola amafomu e-consulate. Athole ilanga lapho i-consulate ezoba i-available ukuthi yena afike athole amafomu akwazi ukuthi athole i-passport.
Unkosazana Victrice Mathuthu ngomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ezim imbokoto. Sixoxelaye ekwele South Africa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi kubotshwe owesilisa owayethethe untombazana owayeleminyaka yokuzalwa elitshumi lane uMemory Matshaya yena obhubhe ngesikhathi ebeletha. Umsolwa uzamiswa enkantolo namuhla ngecala lokuya emacansini lomntwana. Iphephandaba leChronicle lithi uMongameli Mnangagwa uzahlangana lezinduna zemaNdebeleni ngomgqibelo bekhulumisana ngokutshiyeneyo okugoqela udaba lweGugurawundi. Soku isikhathi sembiko yenu.
Hawu, salibonani balaleli baka Studio 7 labasakazi baka Voice of America. Lana okhulumayo ngumandla, umandla umathambe sobho obuya kogodlwayo umahlaba ayithwale. Nami lana ngiyakhalaza la. Ngiyakhalaza lokho engazalwayo, kuseseyiRhodesia, lokho kuseseyiRhodesia. Angaze ngabona nje impumelelo ezweni lakithi, impumelelo ayikho, kunjalo impumelelo ingekho, akula mali, akula lutho, akula msebenzi, ayikho nje into ehambayo. Kodwa siyabuswa nje, into engiphatha kabi kakhulu. Siyabuswa thina lapha ngaphansi, abantu abadlayo, kudla abanye abantu nje, abaphezulu, ibona abadlayo. Thina ngapha kwelakithi ayikho into ehambayo, lokho engazalwayo. Into ezikhona lamanje lokho ezikhona ezashiwa ngabelungu ayikho into ehambayo, ayikho nje kumile ntsintsi. Into engicelayo, bengicela nje abantu bakithi, bavuke, straight bavuke, ngoba abantu bethu manje bayahlupheka, kunjalo ayikho into ehambayo. Izingane zethu lezizukulwane zethu thina sesikhulile kumanje, ayikho nje into ehambayo. Angiyiboni, angaze ngabona mina ilizwe elingalamali, yalo elisebenzisa imali ezihlukileyo ezithatha ngapha ithathe ngayo. Ilizwe linjani kodwa lelo? Ngumbuso onjani kodwa lowo obuswayo? Abantu bethu manje bayahlupheka emakhaya, kunzima, ayikho into ehambayo. Hayi, kubi bafowethu, bobaba, bomama, bodadewethu, asivukeni sifisene amakhanda.
Ngiyabingelela lami bantu, ngibingelela lonke ko Studio 7 lini lisinikeza izindaba ezimqotho ezingelamanga. Ngiphinde ngibingelele njalo umthwakazi wonke jikelele kwelakithi eZimbabwe. Phakamisa izandla lonke ngithi linjani bakithi. Ngingaqeda isikhathi lapha. Ngiyezwa lapha ezinye inkulumo zithi thina kufanele sincedise abanye abantu lapha ukukhipha izandla. Ngithi bakithi, kanti thina njengoba sibizwa kuthiwa silaba abalutshwana ngesilungu kumbe bathi yi-minority, kukhona abayimajority. Manje ke ngibuza ukuthi kanti encedise yini iminority lemajority yini? Lokho kulutshwana kwake kwancedisa abaningi na. Eyami into engiyithoya ebantwini bakithi isizwe sikamthwakazi ifanele libe kwazi ukuthi ma izanu isikhitshwa izakhitshwa ngabayifakayo mase bethanda ukuyikhipha ngoba bavele bayimajority. Angisakwathi ngizathini lapha baba ngoba masethi amashona kubuye futhi kube sekuthiwa sile tribalist kanti angikwazi ukuthi manje sesibambeka thina abanye noma ukuthi sizakhuluma sithini ngoba sithiwa siyabandlulula kodwa sizama ukuthi isiphawule engikutsho yikho khonokho ukuthi ebantwini bakithi bekunanzelele ukuthi izanu izakhitshwa nabantu bempumalanga amashona. Ngikutsho lokho ngokuba abayimajority baningi. Angeke lithi libalutshwane lithi liyancedisa abantu abaningi. Engakutsho kunye nje ukuthi thina asibambaneni bakithi siqinisane sibe leparty ezasimela eParliament. Iparty okuzothi makuphuma amabhajethi elizwe lathi sikhulunywele umuntu wesintwini. Mina ngokwami ngizikhethela nje noma ngingakabi lalwazi olutheni ngayo iMRP ngimqinisa kakhulu futhi umqondisi moyo upresident wakhona ngithi qina qhawe uvela umzabalazo awuzange waba lula.
Sanibonani lonke basakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke kuzindawo zonke kufinyelela khona umsakazo ka Studio 7. Nginombono lapha lami sihlobo zami ukuthi ma ungafundwa ufike ezandleni zabaholi bonke nje wonke umuntu ongumholi ohola iparty eZimbabwe. Nginombono ukuthi kunjani ukuthi lawa amaparty wonke azama ukubambana wonke. Kulwise iZANU-PF ukuthi kuphume iZANU-PF. Omunye angazimeli yedwa athi mina ngingedwa, lomunye athi mina ngingedwa, ngeke iZANU-PF siyikhuphe. So siyacela baholi bakithi lonke lelamaparty, ama-opposition party, ukuthi ngalingahlala phansi libonisaneni ukuthi madoda lapha sibambaneni silwise iZANU-PF iphume. Lokho kuningi lizokubona selilwise iZANU-PF yaphuma. Okunye futhi engikucelayo kakhulu kumthwakazi Republic Party. Imthwakazi iparty lami engiyisupportayo, akula party ebengiyisupporta eZimbabwe. Ngiqale ngokusupporta imthwakazi. Imthwakazi bengicela ukuthi ngabe kuyenza ingathi my campaigner icampaign ngokuthi bona bafuna ukuquma ilizwe. Ngeke bafa bakwenza lokho. 400 years bekulwisa lokho, ngeke bakwenza lokho. Ngeke kwenzeka vele eZimbabwe, ngisho ngeke kwenzeka ukuthi baliqume ilizwe leli. Okhulumayo Nkomo Mbuya Elupane esigabeni sasejabiwa, ungathi qala mawuthanda. Ngiyabonga.
Linjani bantu lonke ku Studio 7 basakazi elisakazela indaba zonke ezinhle ezizizwa ngemihla ngemihla. Ndethemba liphilile lapho likhona. Hayi, thanda ukulibonga kakhulu. Mina ke angisoze ngikhulume okuningi, ngithanda ukuthi nje ngikhuthaze imathebelele ndiyonke ukuthi hayi bantu bakithi asiphephenini ku COVID njengoba nje sibalutshwane kangaka. Umkhuhlane lo singayekela ukunanzelela uzasiqeda. So ngikutsho ukuthi hayi ngabe kuyavumayo. Siwuvikeni sibili ukuze sisinde. Ikakhulu ngithanda ukuthi ngikhulume ngabantu bakogodla eFlabuzi laphana. EFlabuzi yonke ngifisa ukuthi ngabe laphepha abantu bakithi emkhuhlaneni. Ngiqine kuthandazeni, ngiqine kulandeleni konke engabe kuncedisa ukuthi umuntu aphephe ku-COVID. Ya, hayi, nokuthi ngilingele nje abantu bonke abaseFlabuzi laphana. Avoka, Vokola, Simambithi, Mateume, Ndembesi laphana koBhikimani. Ya, lonke nje ngiyalithanda abantu bakithi nje indawo zonke labanye ngabaqambanga nje laphana. Kobodeke zide nje lonke ngidanya lithanda abantu bakithi. Ngiyabonga msakazi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende weMelika usenzele amhlophe umongameli weZambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema, yena onqobe kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. ngokubika komsakazo we Voice of America. Umsakazo munye uthi njalo uhulumende wele Tanzania wetheswa icala lokubusa ngocuku. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende waleli lizwe uthi uzaqala ukuvumela uZulu ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 esithathu mhla ka-20 ngenyanga ezayo. Lokhu kwaziswe izolo zingatsha ezibona ngezempilakahle ezigoqela e-Center for Disease Control and Prevention kanye le-Food and Drug Administration. Umongameli Biden laye ugcizelele lumbiko esithi kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni yesithathu ukuze kuqiniswe amasotsha abo omzimba, ngoba amajekiseni amabili ahlatshwayo elahlekelwa luhlonzi kungedlula inyanga eziyisishiyangalombili umuntu ehlatshiwe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas, umnumzana Rafael Mthombeni.
I-booster vaccine le bengingakayihlolisi sikuhle, kodwa ke ngibona ngathi aluba ngabe abantu abahlatshwanga leyana eyokuqala onalana ama-doses amabili okuqala, ngabe kulabantu abaningi kakhulu abagulayo khathesi. Ngibona ngathi yona leyana eyokuqala ama-doses lana avikela abantu abaningi kakhulu, ngoba ungakhangela khathesi umumo wezinto kuyona le variant le i-delta le hayi kuyahlupha, kodwa kuvuliwe izindawo, kuyahamba, kuyasetshenzwa, kuyaphilwa kwezo kungenxa yokuthi abantu abaningi bavikelekile ngaleyana ivaccine yokuqala.
Ijekiseni yesithathu le ubona ilakho ukuhuga labo abala ukuhlatshwa yini, kumbe ilakho ukwenza vale ngamandla besithi vele amajekiseni la kasebenzi.
Lokho kokuthi bazahle bale balele kachana kufanele ukuthi bakwazi ukuthi bazakufa, ngoba kwinto lokhu kufuna ukuthi kuvikelwe. Lo akufuni ukuthi ubongwenza ngathi kuthiwa ungukhanda liyatshisa, unguntamo kayigobi, unguntamo bomvu, wena kawula ulaleli ulihlongandlebe. Hayi, owinto lokhu kuza kugulisa kuphela, kuza bagulisa, sekubagulisa njengalapha kithi eTexas abalayo ukuhlatshwa yibo ozokubatshaya kakhulu. Okusidanisa nje ukuthi kukhanya sokugula labantwana, ngoba abantwana babengela choice ukuthi bazikhethele ukuthi bayehlatshwa kumbe bangahlatshwa, nxa kuyukuthi abazali bengayithandi ivaccine yona leyo. Angithi labantwana ngabasahlatshwa manje selukugula bona kukhathesa abantwana abangazange babe lesandla ukuthi bakhethe ukuthi bayafuna kumbe kabafuni.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Kusenjalo umongameli Biden uthi amasotsha eMelika azasebenza nzima asuse zonke izizalwane zaleli lizwe ezizinkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 ezikwele Afghanistan. Abantu laba babikwa beminyene egcekeni lendizamtshina ngoba bebalekela iqembu le-Taliban lona eligenqule uhulumende ngesonto. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanhlanu 25 nge-COVID-19 izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba kumele axolise phezu kwamazwi akhe awukuthi abalwa impi yenkululeko abasoze bavumele umnumzana Nelson Chamisa engena embusweni lanxa engaze enqobe kukhetho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Imi untungamili nkomo.